ngathi kunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni. Ngakho ke kuba lula ngathi ke sonke nabebulima isla nelibulima wesi sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho ke ngikhuluma kanje kuzaba lokufola okuzakwenzakala etown eplant, kube lokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zasizeletehanga usiya ebhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi wePhaliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli zendawo ezijiyeneyo kuda le phalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela sithethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edina Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale. Njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo kuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu kulento okuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana lalolo olwenziwayo. Yonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003 izidera ngomthetho okhona ephalamenti ye-America owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ifanitshwa ukuthi iZimbabwe inayekelwa inzalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, yizo ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esiloku ukuthengisa, amabhenki aweZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki amazwe lawo lamabhizinisi njengavunyela ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owawuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kuthetheswa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe. Wathi, Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudalela e-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook. Wathi, we should remove ZANU-PF by letting the economy scream. Kodwa asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption.